Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu umhla ka 29 kuNtulikazi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition bathi betuselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi belungiselela ukufola emigwaqweni. Bayakhala abantu ngodlakela lwezombusazwe. Kuhoza Friday silomchuli uRobin Mlawuzi, waziwa ngegama elithi Mamozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition bathi sebelobele amapolisa bewazisa ukuba bafisa ukufola emigwaqweni bekhonona ngesimo esibi somnotho langokwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende. Benza lokhu ngesikhathi besithi bethuselwa ngamalunga ebandla elibusayo okwenze bavala amahofisi abo eHarare izolo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso le balelwe ngamapolisa ngeviki ephelileyo ukuba befole emgwaqweni beveza ukufuthelana ngalokhu lokunye okubahluphayo eZimbabwe. Umthethwandaba wathi kumele belandele kahle iziqondiso zomthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ukuze bafole emigwaqweni. Umnumzana Peter Mtasa, umgcini sihlalo wenhlanganiso le, uthi
the police has called us for a meeting. This time around, we've complied with everything that the police and the magistrate court said we had not complied with in the previous notification. We do not expect the police to bar us anymore, for we have complied with the law. We are expecting to proceed with the exercise of our constitutional rights as guaranteed under Section 59 of the Zimbabwe Constitution to peacefully protest and to petition the Zimbabwe Human Rights Commission in the Parliament of Zimbabwe.
Amapolisa asesibizile ukuba siyehlangana lawo. Sikulandele konke lokho umantshi kanye lamapolisa ababethe sasingakulandele encwadini yethu yesicelo sokuqala. Amapolisa ngake asalela ngoba sesenze konke lokho okumele sikulandele. Sikhangelele ukuthi sizoqhubeka ngokutshengisela kwethu. Sisenza lokho esivunyelwa isisekelo sombuso phansi kwesigaba 69 sesisekelo sombuso, ukutshengisela ngokuthula.
Umthasa uthi sebesethuselwa ngabakubandla lezanu PF abacatshangelwa ukuba babuye izolo emahofisini abo batshona bezihlalele ezimoteni phandle kwaleyo ndawo.
We are very disturbed by this development. We expect the police to ensure that we are not harmed. We expect the Zimbabwe Republic Police to ensure that our offices and our staff are not disturbed in any manner. Ironically, this is what we are intending to protest against, and we do not expect the ZANU-PF and any other institution of the state to harm us for exercising our constitutional rights.
Sikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo. Sikhangelele ukuthi abasepholiseni bazobona ukuthi kasilinyazwa. Njalo sikhangelele ukuthi abeZimbabwe Republic Police bazowalondoloza amahofisi ethu kanye lezisebenzi zethu. Isimanga ikuba yikho kanye esifuna ukukhonona ngakho kulokho kufola kwethu. Njalo asikulindelanga ukubona abeZANU-PF loba olunye nje uhlangothi lukahulumende besihlasela ngoba silandela ilungelo lethu elimunyethwe kusisekelo sombuso.
Umnumzana Tafazi kwaMgwadi, ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uthi umtasa labanye bakhe baphupha emini libalele.
We are not surprised by those allegations, especially coming from a crisis coalition organization that has characters like Blessing Vava and Peter Mtasa, who are known for agitating falsehoods and spreading fake news across the world in order to gather relevance out of donors.
Akusimangalisi thina lokho sokukhulunywa kakhulu masikhangela ukuthi kuvela enhlanganisweni elenkokeli efana noBlessing Vava noPeter Mtasa abaziwayo ukuthi bengabahlezi befafaza amanga emhlabeni wonke jikelele ukuze bajabulise labo ababasiza ngemali.
Okwamanje abakubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala, umnumzana Godfrey Sithole labanye, bavalelwe estokisini besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kuthiwa batshotshozela uZulu ukuba avukele uhulumende kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali, ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Umzimba wakhe lokhe usendlini yamakhaza eChitungwiza General Hospital. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuyamangalisa ukuba amalunga ebandla leli athwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi abalandeli abalitshumi lantathu ababotshwa ngesikhathi kubotshwa uSikhala loSithole bebesemthethwandaba eHarare.
Namuhla besedale-ke le-High Court, lapho-ke abanye abangu-13 akade bayaphiya khona ngendaba yebhewu. I-court i-postpone wethu i-ruling izaphiwa ngeviki ezayo. Njalo echikurubhi kulokhu kulo Honorable Sikhala lo Honorable Godfrey Sithole, siqhubekela phambili ngohlelo lokubana-ke sincedisane njengabantu beZimbabwe ukubana-ke kube le freedom yabantu.
USiziba uphinde wathi
lokhu kuvela ngenxa yokubana-ke iZANU-PF esiphikisana layo ilokwethuka-ke ngendaba-ke yokubana i-CCC sigcwele indawo yonke.
Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyamangalisa ukuba kulelunga leZANU-PF umnumzana Upton Mashanyika olokhu engakabotshwa kulandela ukwethula umbiko kumabonakude esithi kumele umnumzana Nelson Chamisa lemuli yakhe bebulawe. Ibandla leZANU-PF kukhanya selimlahlile, lisithi kalancwadi eziveza ukuba ngumsekeli walo. Unkosikazi Patience Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umangaliswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende kumele ezinuke amakhwapha ukuthini umthetho kumele usetshenziswe ngendlela efanayo, kungakhethwa ukuthi lowo ngowebandla liphi, lowo ngowebandla liphi, kodwa konke usetshenziswe according to the constitution.
Unkosikazi Rosaline Gwese owebandla le-Labour Economists and African Democrats yena uthi
kuchapter 56 nomuchapter 67 we-constitution yethu ukhuluma yena ukuthi khona umuntu lomuntu nje ule-freedom yakhe of association.
Abakunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission lamapholisa bathi sebehlolisisa okwethulwa nguMashanyika. Igqwetha elilodumo unkosikazi Beatrice Mthethwa usanda kulobela inhlanganiso ezichiyeneyo lamapholisa ekhonona ngokungabotshwa kukaMashanyika. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi walile ukhuluma ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abanengi eZimbabwe bathi bakhathazekile ngodlame olukhona elizweni. Bathi nxa kungalungisiswanga imithetho ekhangela ezokhetho, udlame lolu luzamemetheka okumangalisayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Amalunga amabandla ezombusazwe amanyane ngaphansi kombuthano we-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD akhuthaza abaphatheka kwezombusazwe ukuthi bengajojozeli udlame. Ekhuluma lentatheli izindaba olilunga le-POLAD umnumzana Lovemore Maduku utheba lenhlelo ezilichumi lane zokuthi ukhetho oluzayo lube lokuthula njalo luqhutshwe ngemfanelo. Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi wezombusazwe, uthi nxa kuguqulwa umthetho kumele kukhangelwe lembangela yakhona.
Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi imbangela yokungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayisomthetho, kodwa impande zalokho zinkulu kakhulu, zehla ziya phansi kakhulu. Imbangela yokuthi kungabi lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe iliqembu elibusayo lalabo abasikhangelele ukhetho. Nxa ungathatha le mthetho esilayo ukusuka ngo-1980 uyise kwelinye ilizwe, bafika babambe ukhetho olukhululekileyo, ngokuba ukhetho olukhululekileyo luya ngabantu ingqondo zabo, hayi ngomthetho nje kuphela. Ngakho inkinga yokuswelakala kokhetho olukhululekileyo libandle lisesihlalweni lalabo abasikhangelele ezokhetho. Nxa siguqula imithetho kumele sikukhumbule khona lokhu ukuthi inkinga ibanzi kulo mthetho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi abesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo sebekhuthaza uZulu ukuba ahlasele abaphikisayo.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Thina singabantu esithanda ukuthula njalo iconstitution ilandele. Lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa, kuyele emuva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi kukhanya ukhetho lomnyaka ozayo luzabe lulokuthula ngoba kuyiwo umumo okhona elizweni.
Sengathi umumo wakhona nje olokuthula awotshengisela nje ukuthi ukukhetho lwakhona oluzayo laluzaba lokuthula. Futhi njalo bese ngikhangela futhi ama-proposals ayesenziwe i-government ukuthi yenze ama-amendments ku-Electoral Act. Mbona ngani nxa kuvunyelwana i-Pollard ihlanganisa ama-political players parties zonke. Okuvunyelweyo akwenziwe kulungele bona abantu beZimbabwe. Imbona ngani yonke into nje ihamba kuhle ngaphandle kokuthi nje abantu babe khuluma izinto ezingayisizo belama fears abo.
Umnumzana Elliot Chuma isakhamuzi sakobulawayo uthi okwamanje kusathule kodwa kwande ukuguquka ukhetho soluseduze.
I-situation kwezombangazwe siyibona ithule okwamanje kulungiselelwa ama-elections omnyaka ozayo. Singazi njalo ukuthi ma leli langa selisondela kuzabe kulokhe kuthule ngaleyi ndlela. Kwathi nge-experience esilayo sikhangelele ukuthi kuzoba lama-tensions azaba khona lapho sokuqaliswa ukukhampeyina kakhulu. Njalo-ke sinanzelela lokhu kwakukhulunywe yi-Pollard in terms of ama-recommendations abo. Singazi njalo ukuthi azalandelwa.
Akwaziwa ukuba kuzavinjwa njani ukuze kungabi lodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
IZimbabwe School Examinations Council ibika ukuba namhla losuku lokugcina lokubhadala imali yemihloliso kweleZimbabwe. Ukuze umntwana alobe uGrade 7, kufunakala amadola eMelika alichumi kusifundo sinye ngasinye. Ukuze alobe uform 4, kufunakala inhlawulo engamadola angamachumi amabili lane, 24 United States dollars, kusifundo sinye ngasinye. Abakusigaba sika form 6, kumele behlawule amadola angamachumi amane, lasitshiye ngalombili kusifundo sinye ngasinye, 48 United States dollars. Uhulumende wathembisa ukuncedisa labo abangenelisi ukuhlawula imali le ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% kulabo abafunda ezikolo zikahulumende. UGainer Gumede-Saidi owe-Studio 7 uxoxe ngalolu daba lonkosazana Nomsa Dube ohlala eMadobo.
Iqiniso ukuthi akwaneliseki dadewethu ngoba kunje abanye abantwana basoze bebhali amazamanisi la. Uyabona ngoba yona imali nale esiholayo thina ayivela ayifiki ndawo. Manje mase ngithiwa ngibhadala imali engakeza langisho umntana ame iba yi-two three ibe ngiwakwanisa. Yabo kunzima kakhulu lokhu okuthi kunje thina singabazali ugcina usuthila usugura i-stress ufuna uzungena imikhuhlane eminingi ucabanga ukuthi umntanana ayesafunda. Uyabona and kunzima kakhulu abantwana laningi asuzikebhayi.
Kodwa uhulumende uthi yena uyancedisa ngokuhlawula eyinye yemali khonapho i-55%. Akuncedini khonoko abazali njalo imali yakhona ayifundwanga akukhokhelwa nge-US dollar.
Yebo ngiyakuzwa dadethu ayincedisi ukuthi i-55% i-45% leyo ngibayithatha ngivele ngingayiboli i-45% yakhona yayiwenenjalo. Kunzima ngayena uhulumende yesinxayele ukusinceda ngawuhle ethi abantwana kwebabhadalana ukuze lathi siphumule but i-55% uzayibhata then 45% ngiyayithathanga ngoba kangiyiboli. Ngiyabona ukuthi kunzima akunajisi ngiyayithathanga so ayayinajisi ayinajisi umntanani. Uyakubona dadewethu kunzima lokhu.
Unkosazana Nomsa Dube uhlala eMadobo ubexoxa loGainer Gumede-Saidi weStudio 7 esenathisa. ULive Talk namhla untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi ele Ukraine lihlasele intshilongo ye-Olenika eDonetsk labulala amasotsha alo angamachumi amahlanu lantathu 53 azinikeze kubutho lakwele Russia esethwele nzima. Ele Russia lithi kulimele njalo abanye ababekubutho le-Ukraine abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Kodwa ele Ukraine lithi ele Russia libulele amasotsha la elidubule khona entulongo le sebenza amabhomba atshiyeneyo. Lithi ele Russia lizama ukuvala isenzo lesi ngokubhomba intshilongo le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezempilakahle sebevumelene ukuba kulungiswe ijekiseni yokwelapha abalomkhuhlane we-HIV. Ijekiseni le ibizwa ngokuthi yi-cabotegravir esetshenziswa okwamanje njengephilisi. Ijekiseni le izabiza inkulungwane ezingamajumi amabili amadola emelika 20,000 United States dollars ngomnyaka. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe ZimStats izolo lwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwadi 20 ematopo kuhlala abesilisa kuphela. Abantu abaningi basele bekhuza umhlola kuliviki kulandela okwethulwe kumpumela ye-census enziwe lulolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezedluleyo eveza ukuthi ewadini le umuzi wezinsizwa. Abanye bebesithi lawa ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene. Kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimStats ithe isizathu yokuthi uward 20 kusemlageni. Ithi abesilisa abahlala kuleyo ndawo bangamachumi ayisitshiyangalombili lanhlanu 85 njalo kabagxilanga kuleyo ndawo. Kusensasi ka-2012 iZimStats ithi kule ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazana abalichumi lanhlanu kuphela 15. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Andrew John Sibanda ohlala ematopo yena othi ngempela leli liqiniso. Kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho oledluleyo kuwadile.
Uward 20 wa-creatwa uphakathi kwamapulazi aphakathi nxa uhamba kwamgwaqo wekhezi. So iward yakhona ayifani labo ward 23, labo ward 24, labo ward 25. Uward 25 bangapha komthwakazi kulabantu abaningi kakhulu, futhi ayifani labo ward 16, ward 17 okungamakhaya. So kusemapulazini nje kusemlageni imizi yakhona mbona ngani ingu 25 imizi or so nxa ngicabanga kahle ngamapulazi nje ukuthi imizi yakhona into egaga. Futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona iZimStats bekungabantu abahlala emlageni abelusa inkomo, ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo, abanye bahlala eGwanda. Kodwa-ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa kuvotwa abantu abangaki. Ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqhathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu.
Ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi?
Sikubambe khonokho, sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka. Sikuzamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe akhona kumbe kusokutholakalisa kulabanye abantu ama numbers efike ku 500 kuza sinceda khonoko ngoba leyo wadi sibe liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa eMat South kuzokuthi iMat North
kukhona ukuchamans inkinga yakhona ukuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa i-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela indlela ye-census. So nxa sekuphume kwabanje lanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakula nto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathebeleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi kanti njalo futhi sikhangelele nekukhethweni ukuthi sizathola i-delimitation eprocess yama ukuphawula izigaba esithiwa ngama-constituency sizasala sesiba lutshwane.
Lowo ngumfundisi Angiston Sibanda ohlala eMatobo. Ubexoxa lo Ntungameli Gomo weStudio 7 eseMatobo. Omanje okwamanje sike sizwe-ke umlalelo yedwa ekhuluma ngakhonokho-ke engakhuluma ngakho sike sizwe-ke ilistener yethu yokuqala.
Studio 7 linjani basakaza abahle? Hhayi, siyabonga, siyazizwa indaba. Engithi kubafowethu laba basebotswana negoli ababelokho besithi thina sihambe siyovota esisekhaya bethi sihambe siyovota bona bekhuluma besebotswana lakubo-South Africa kathi bona indaba bengabuyi bezovota bona indaba bengabuyi bezovota ababuye bona bezovota ayikhonto besitshela thina ekhaya ukuthi siyovota la thina kwakuvota lokho hhayi asisakungeni lokho siyavotela bani kula muntu omunye siyakwanisa ukumvotela thina lapho komthwakazi akusela izaphula ngikhona yaginywa izanu ngeke size siyivotele sesizama imthwakazi ye sesizama ukugxila kiyo bese-ke
ye lo-ke ngumlaleli we-Studio 7 sike sizwe-ke okunye siyaphambili sizwe i-Words of Friday kuliviki kuhlelo lwethu lwe-Words of Friday silomculi wakobulawa ocula ingoma ze-Afro Traditional and Contemporary Music urobin mlawuzi wazakala kwezomculo ngegama elithi mamozi asizweni iqoqa lo msakazi we-Studio 7 u-Eza Jesus Banda.
Sasakala ngogida kumagama agida emgido etshiyeneyo kulezi nsuku uyacula njalo umfana kamlawuzi umamozi ngena phela robi
mina ngihlala emakhandeni akoBulawayo eZimbabwe ngafunda emakhandeni primary haye ngabe sengisiyafunda lasemakhandeni secondary njalo mina ngihlabela uculo olwe afro traditional contemporary music okutsho ukuthi ngathi mbe ngasindebela ngathi music ehlangahlanganeyo elamasiko lokwenzakala ngesikhathi sakathesi
ukuleze mncane lanxa wayengacindezela imiculo yakhe polo na igama lakhe kwezomculo lithi mamozi lithoni
into zemusic ngiqale ngisase primary emakhandeni primary ngihlabela kukwaya kodwa kathesi sengiphusha ikarea yami ngiqale ngo-2020 ngesikhathi se-corona ngase ngizinika ibizo elithi Mamozi. So ibizo leli elithi Mamozi lisukela ekuthini ubaba muvela eMalawi, umama muvela eMozambique, mina ngazalela eZimbabwe. So ngahlanganisa nje ama countries ama letters okuqala nje ukuthi ma Malawi, mo Mozambique, ziZimbabwe, ngase ngisenza igama elithi Mamozi.
Bongo mukongo ayi ayi o ayi ayi o ayi
abaculi abaningi uMamozi wangena kwezomculo ngokuthi indeka isizwa imiculo yabanye abahlabeleli.
Okwangenza ngahlabela ngathi ngabona ukuthi umculo namhlanje lutshintshile luhlukile and abantu they are growing up and kulokunye osokusele emuva esingakuthathanga kathesi. So mina ngase ngisithi hayi njengabantu engangilalela uDon Gumbo labo uMajayivana labo bonke abantu abasuke kudala abasi-inspireyo ngabe sengisithi ngcono lami uculo lolu ngilukhulise kodwa ngilulethe ngendlela engani inyakathesi engathi contemporary elobu these days. So kodwa ilokhe ile message eqinileyo njalo ilokhu lobuntu bethu bakudala.
To be a man out there, you gotta be a strong man. Kumele usilwele uzoshayisana lento eziningi bo, abanye bazakulahla bo, abanye bazakushiya bo. Lethi wena hawuna amandla, phumelela uzophumelela. Gotta believe in yourself.
Okwamanje uMamozi wenza izimanga kuzokwazi le Europe esebenza icule emazweni athiyeneyo afana labo Austria, Germany le Czech Republic lapho abamthanda ngamagama. Epheleni kwalomnyaka uthi uzenza imidlalo yakhe kwele Zimbabwe njalo uthi ukhona emakhasini okuzilibazisa awe social media.
Thesa season sase Europe sengiqalisile amatour ami ngingapha into engikhiphile i-album lami elisha elikuthiwa ngugijima and liyenza kahle kakhulu kathesi ngoba ilina liyalilalela njalo liyangisupporta. Mina ngitholakala kuma social media handles ngathi ku-Facebook liyadinga uMamozi, ku-Instagram liyahamba kumamozi underscore official, ku-Twitter lakho liyahamba kumamozi official, lakho ku-TikTok ngiyatholakala liyadinga uMamozi. So bengithanda ukulibonga kakhulu ngokungisupporta.
UMamozi uqula akhiye bafume ngekhanda njengontulo abalandeli bakhe. Nguye bezilayo kuhlelo woza woza Friday libe nempela sonto elithukela igama lami ngeza Jesus Banda.
Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies. Change your ways of living. You better start believing. This world is full of lies.
But yeah, lion in the jungle. Them struggling, but them not got down. Even on it backyard, I'm still doing that. Everything we need them provide. Even if them make them provide. Oh, Lord, Lord. Get a job, them a pay, pay no bills. Buy the life where we live is an option. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Even if them run away from the corruption, it'll find them in another form.
Siyabonga kakhulu eza Jesus Banda. Sigqibe lapha-ke uhlelo lwethu kodwa singahambi sibone kade sikhokhela namhlanje. Abayinhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sigqibe lapha uhlelo lwethu oluvalisayo ngu-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.